ukholisa kukaNick Mangwana kangibona singathi ku-enough ngoba akuthiloyo kudiliza isimo samadokotela eZimbabwe ku-international world. Kuyabangcolisa ngoba wonke umuntu olalele i-statement sikaNick Mangwana, even lezakhamizi zeZimbabwe ziyabe zicabanga ukuthi izihlobo zabo zifile bezingagolithi zingafa, kuyagcwaliseka ukuthi okutshengisa amadokotela eZimbabwe abulala. So ngibona ngazathi ukuthi iyaxolisa akwenelanga. Alubana ube ngumuntu in a normal country ube kuzuthi resign. Lilizwe bani elizehluleka ukuthi linikeze isekelo ebantwini balo esingathi kathi singamabutho alo okulwisana lo mkhuhlane lowo. Ngenhlalo yethu ilizwe lethu libunjwe kabi ngoba sihlala silwisana laye wonke umuntu. Labo abale political power babona wonke umuntu eyisichaka sabo, kabahloniphi bantu, kabazitsheli ukuthi abanye abantu labo they are saving the nation. So mbona ngizathi khonoku yikho omangwana uma bekhuluma bekukhulume angani ilizwe ngelabo. Kudilize reputation yamadokotela, odokotela beZimbabwe kuyenza even outside the world bebonakale njengabantu vele abangafanelanga ukuthi benjani be-attended to abantu.
Ungathi amazwi la abalomthelela bani kubodokotela abayibo abahamba phambili kumpi yokulwisa i-coronavirus?
Atshengisa ukuthi yena ucabanga ukuthi abantu abaqakathekileyo ngabantu bezanu, impilo yabo yokuthi bona bazithatha bazenza abamangalisayo. Akazwisisi ukuthi ukufa kwabantu kubangelwe ngumbusazwe omubi, abathethe imali yelizwe ba-investa outside the country behluleke ukuthi be-raise imoral yamadokotela, sebethi sola abantu abangalacala. Bona bakufunda ukuthi kusukela namhlanje baselizweni leli bangamaZimbabweans, investment yabo kayibe la, kayimprove health, kayimprove ama-roads than ukuthi bebethenga izinto ezimangalisa ngaphandle kwelizwe, betshontsha imali yelizwe beyihambisa ngaphandle kwelizwe.